So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 13 kumfumfu 2021 igama nguNtungameli Nkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu ababili ne-COVID-19 eZimbabwe izolo umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Mnangagwa kumele achiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF. Ingcwethi kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathise ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kanti olubona ngezempila kahle luthi kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abalikhulu elilamatshumi amane lanye 141 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,570. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanye 11,098. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,645 kuthi asebetholakele belawo sebeku 132,016. Umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lodlakela njalo ekele ukusebenzisa amapolisa ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. Uchamisa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter izolo kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga eZANU-PF eMaswingo ngomvulo la izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abasekeli beZANU-PF laba batshaye amafasitela ezimota zamalunga alo ebehamba loChamisa kuTange njalo izolo. Yena uChamisa ohlukunyezwe ngabasekeli beZANU-PF abamhanqe bazama ukumenqabela ukuhlangana lamalunga ebandla lakhe eChirezi. Leli bandla lithi amalunga alo aphange amhlenga uChamisa njalo kalimalanga. UChamisa uthi loba iZANU-PF ingaze yenzeni ayisoze imenqabele ukuqhuba inhlelo zakhe zokuletha utshintsho eZimbabwe. Usikomitshi weZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uChamisa uhlaselwe ngabasekeli beZANU-PF ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Kodwa ngakolunye uhlangothi uChinamasa uthe abe-MDC Alliance yibo abenze loludlakela ngenjongo yokungcolisa igama leZANU-PF phambilini kuhambo lwesithunywa se-United Nations. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Into eyenzakalayo ukuthi abantu beZANU-PF bathuke kakhulu ngohlelo esilalo njenge-Movement for Democratic Change ethungamelwa ngu-President Advocate Nelson Chamisa lapho ke sikambu kuyahlangana khona lezi zizalwane zeZimbabwe sikhangela ukuhlangana lamavenda lamateacher lamapolisa labantu bonke abachiyeneyo ke esibathi bona yibo abayi part of iprogram yethu yomanyano esithi Citizens Convergence for Change ukuze abantu beZimbabwe bonke behlangane ndawonye ukuze kulise isimo esikhona elizweni isimo esi-affecta umkhonomi isimo esi-affecta ukunakekelwa kwamalungelo abantu bonke jikelele so iZanu PF ithumeke abatsha labomama ukuthi besimise ukuhambeni kwethu but kungenani thina siyaqhubekela phambili ngezinhlelo zethu
ilunga leZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi uchamisa nguye ohlokoze abasekeli beZanu PF ngokuzama ukukhuluma labo bona bengafuni
abantu esikhuluma labo esiqeda ukuba addressan kathesi ngikhuluma lawe nje sisuke emenesi qeda ukuaddressa ke ama-stakeholders achiyeneyo labo asobantu beZanu PF endleleni lokhu esihamba khona asila lapho esikhulume khona labantu beZanu kumbe sifuna ukuthi abantu beZanu sibingelani labo noma besincede ngelilo thina esihamba luhlelo lokuthi eZimbabwe kufunakala inguquko njalo silabantu esilungisela ukubana behlangane labo abantu beZanu PF babetshele ukuthi ayisizahlangana lama-structure eparty ngesikhathi esinje yikho kwenza ukuthi bebambe amavenyu ethu beyenza umsindo yikho lapho esihlangana khona labanye ke abangasiwo bepharty uyananzelela ukuthi inhlelo loluhamba kuhle ngenxa yokuthi iZanu PF iyabe ingakwazi ukuthi sihamba njani sisuka ngaphi sisiya nga abantu bethu lalabo esilanda kuzobabona abahlanganiselo sabhuku lezinduna hlangana labo njengokuhlela kwethu
Uthi njalo uChinamasa yini eliphehlelo ludlame ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esiza eZimbabwe.
Thina mfowethu asobantu abayenza into zombangazwe ukuze siprofite noma ukuze sibe into esiyitholayo. Senza lokhu ukuze sitshintshe ukuhlala kwabantu elizweni njalo silungise indaba yokuhlupheka kwabantu. Izisebenzi ukuselakala kwemali zezikufi ukuselakala kwemali emabhenki ukuselakala lokunakekelwa kwamalungelo abatsha ukunakekelwa kwamalungelo abomama labantu bonke jikelele akula into esingayenza esithi thina yikho ezayenza ukuthi thina sibenefit sikwenzela ukubana thina njengabakhokeli sikhambise phambili ilizwe lethu Patrick Chinamasa into abayijayeleyo kuzana ukuthi nxa singayenza inhlelo zethu beqalisa umsindo bese bekhuluma ukuthi hhayi laba yibabantu abayenza ukuthi bengcolisa ilizwe indawo yokungcola kwelizwe ivela ngenxa yemkhuba yeZanu PF yokuthi kuyavala imigwaqo thina silamalungelo ethu ahlanganisela ukuhamba lokuhlangana njengeparty umthetho welizwe uyasivumela ukuthi simove abathi freedom of movement uyasivumela ukuthi sihlangane i-freedom of assembly nxa thina sinakekela imithetho ye-COVID akula nto engasimisa uPatrick Chinamasa leZanu PF yabo bayahlangana oDouglas Monzora leZanu PF light yabo bahlangana so kuyinkinga ngapi nxa thina kufanele sihlangane njenge-movement for democratic change alliance ethiungamelwa ngu-advocate nesentshamisa
umnumzana Gift Ostalosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC alliance sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma
into emangalisayo yikuthi ubaba uChamisa ubebhoda ngelizwe lonke leli uke wabuya wazosethekela ngapha koBulawayo waze wafika lasematopo lapha ahambe khona ukuyavula kwelitshe iTombstone and Velling nomunye wabasekeli bakhe akulanto lenzekeleyo kazange achaywe kakuzange kube nomsindo wazibuyelela ubuyile futhi endaweni eziningi kwele Zimbabwe lapha ehamba ngendaba ezishiyeneyo akulanto lwenzekeleyo nxa sikhangela ngodlakela kumbe sithi i-violence ngesikhiwo pho-ke lokhu okusenzakala kwenzakala ngemva kokubana sesizwile ukubana kulabantu izethekeli ezibuyayo abavela e-United Nations ama-rubber tour bezokhala ngendaba yama-sanction so kusenza sicabanga ukuthi kanti lokhu yinto eyenzakele ngempela kumbe yinto eqoqiweyo luke sukuthi ngesingizi stage managed ukwenzela ukubana iZimbabwe ibonakale njengelizwe elingamanga kuhle ilizwe elithanda ukudlanga udlanga na so konke lokho sikutshela ebantwini bana asikukhangeleni sikubheke sibone kanti sivela ngaphi siya ngaphi.
IMDC ithi kusobala ukuthi lapha selilungiselela udlakela liqoqa ukuchaya abantu kukhetho oluzayo.
Umongameli wethu omutsha ubaba u-Emmerson Dambudzomnangagwa utshengisele ubana indoda efuna ukuthula, indoda efuna umanyano, nango evumele ubana abantu bonke ababuye behlale phansi sikhulumisane. Kubunjwa lokho kuthiwa yiPoland, noma bengekho othamisa noma bengekho abanye, kodwa indawo ebivulekele umuntu wonke. Ubona even yena uthamisa enjana nxa efuna ebelalo ilungelo lobana angene phakathi kukhulunyiswane, kuboniswane ubana singakha njani ilizwe lethu leZimbabwe siya phambili. So lokho ozokhulunywa kodwana iZANU-PF ilungiselele udlakela. Si kampenile ngemva kokubana singena ekhethweni ka 2018, asilubona ngodlakela lolo, sibona abantu bebambisana, sikampena sonke wonke umuntu elilungelo lokubana akhankasi ngendlela ayifunayo. Pho ke kuyini osokuthi kona namhlanje sokubona ngananganta iZANU-PF isifuna ukubana kube lodlakela, kube longazwanani na? Loko kutshengisa ukubana ngabantu asebephelelwe ababonayo ukuthi hayi iZANU-PF ile iqhola phambili senza izinto ezizimanga, izinto ezingazange zenzakale ngemuva, kodwa esenzakala kathesi ngale dispensation engenileyo esithi Second Republic, ukubana asiqhubeleni phambili sivuse into zonke, sivuse umnotho, sivuse infrastructural development lokunye okutshiyetshiyeneyo. Kodwa okusalayo kusegcekeni ukubana le i-dispensation engenileyo ifuna ukwakha, ifuna ubana izinto zihambe. Laba abanye abakhulumayo ngasebephelelwe ngumphako nje.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Ziyaphambili indwendwe emabhanga kanye lasendaweni ezitholakala imali yakwamanye amazwe, lapho abantu abavunyelwa khona ukuthenga idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulesomkambo wensitha. Abantu bakhala ngokuthi batshelwa ukuba kumele baqale bavule ama-accounts ebhanga eliyabe lithengisa limali, babe sebethengiselwa i-$50 kuphela ngeviki. Ingcweti kwezenotho umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhlelo lokuthengisela abantu imali yakwamanye amazwe ngesilinganiso esiphansi lolu alusoze luphathise umnotho welizwe.
Okwakucala nje msakazi ukuthi bayenze lokuthiwa bayabelana i-foreign currency kuyinto engeyisebenzi, ngoba indleko zabantu azifani. Nxa bethe abantu bafane bathenge $50 ngeviki, abantu indleko zabo zishiyene, abanye bafuna imali edlula leyo abayinikeza. Lokhu kwenza ukuthi kwezomnotho kusilele, ngoba asithi ungusomabhizinisi ufuna $100 wena kodwa ufanele uthenge $50 kuphela, enye $50 uzayithola. Yikho lokho kubangela ukuthi kuzalwe lokho esingathi thina yi-black market, ukwenza ukuthi abantu bahambe bayothenga kulabo abathengisa imali, or abanye abathenga bebeka imali besenzela ukuthi kusasa bayithengise isisezingeni eliphezulu. So lokho ukuthi wena kuyabelwa $50 umuntu ngamunye ngamunye akungeke kwasebenza. Kusetshenziswa kakhulu kulamazwe ababe besebenzisa lokho esingathi thina i-communist umbono we-communism. Siyazi-ke kuyehlula-ke ukuthi kube njalo, kusebenzeke kahle xa usebenza ngaleyo ndlela.
Bakhona abafana lo mphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube abathi konke kuhamba kuhle kwezenotho yelizwe njalo sokulaloko kuthiwa isurplus imali esalayo phandle kwendleko zikahulumeni. Ungasitshela ukuthi wena ukubona kuliqiniso into?
Okwesibili engakusho ukuthi kungabekwa imali ukuthi umuntu ufanele ukuthi athenge imali enganani. Umuntu athenge imali ayifunayo kusiya ngendleko zakhe, kusiya ngokuthi ufuna ukuyathenga ini ngaphandle kwelizwe. Lokho kuzenza ukuthi intengo yemali ibe sesibangeni leso esiyiso esiqondileyo, nothi leyo abayithengisa ngayo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe nguhulumende?
Umthuli, into ayishoyo into nje engaqondile, ngoba okubangela ukuthi imali igcina isithengiswa esitradeni kungela mpahla ezithengiswayo kungenxa yokuthi izinto azihambi kahle elizweni. Impahla zelizwe yizo ezenza intengo yemali ibe yikho lokho eyikho khona. Nxa izinto zingahambi kahle, nxa kungela mpahla eziningi ezithengiswayo ziphuma elizweni zisiya kwamanye amazwe, kumbeni kungela zivakathi ezivela kwamanye amazwe zibuya ziphethe imali yakwamanye amazwe zingena elizweni, lokhu kwenza ukuthi intengo yemali yakwamanye amazwe ibukele phezulu, iye phezulu. Into ekhulunywa ngumthuli athi yena kune-surplus, lokathi surplus yena ubala lezo mali abazikhwabanisayo bezifihla besenzela ukuthi ba-report ukuthi khona kule surplus, kanti kulezinto eziningi uhulumende afana azenze ngaleyo mali ezingayenzakali.
Umnumzana Walter Nsunonguli Mbongolwane uhlaziya ezenotho. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Inyo Zimbabwe ithi kulamasoja abanjwe ngamandla ukuthi alolongwe kakutsha ngemva kokukhonona ngeholo eliphansi. Isayithi yona ithi owake wamela inkayisawu theatre lephalamende njalo elilunga le-MDC umnumzana Abednego Bhebhe ulaliswe esibhedlela seMatadei koBulawayo ngemva kokulimalela engozini yemota emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eBeitbridge ngesonto. Izihlobo zakhe ezimbili lazo zilaliswe esibhedlela. I-Chronicle ithi isibhedlela sempilo sesisungule uhlelo lokuxotsha abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli bakastudio 7 labasakazi kustudio 7? Ngiyabingelela ngalekuseni enhle. Sibonga umsebenzi wenziwa yimthwakazi Republic Party, umsebenzi wokukhulula abantu beMathebeleland bokunike bokubuyisela isithunzi ebantwini beMathebeleland le-Midlands. Abantu bakithi bebengasela zithunzi, bebengasela nhlonipho, bengasahlonitshwa. Kodwa siyawubonga umsebenzi wenziwa yimthwakazi Republic Party, sithi awuqhubekele phambili, abantu bonke bayithole inkululeko, abantu bonke ba uthole umlayezo, bazithole bengabantu ebantwini, bazithole bengabantu abalelungelo lokuphila, abalelungelo lokuphumelela, ngoba bebengathola imisebenzi, bengaqakathekiswa ezifo abantu beMathebeleland ngabalungelo lokuphumelela. Siyawubonga umsebenzi omkhulu owenziwe ngumqondisi le-MRP.
Salbona basakazi nabalaleli beStudio 7. Le ndoda ekhulumayo iseJohannesburg ekhaya kwaseLubane eJabiwa engaseGhana. Ibalaleli beStudio 7 hayi izwile manje iMDC the way ebeke ngakhona ithona ayixabane nama opposition party. Kuyinto enhle ebukekayo ezwakalayo. Manje sesifuna ukuzwa nawo amanye ama opposition party ukuthi wona athini. Lokho okushwe MDC kuguguzela ukuthula. Abanye ke abangasi MTC bona bathini ukuze bebone ngempela ngempela ukuze sibone ngempela ukuthi nabo baphuku baphuke phelele ekuthuleni bawukhuphelele ekukhuzeni udlame hayi ukuthi sithi si okungama opposition nje kube kudlitshwana kube kukhulunywa lokhu nalokhu singama opposition ukuthi sikhiphe le iparty ekhona iparty okuyiye ehlukumeza abantu iparty engakahlukumeza abantu abantu abangakayiboni ukuthi ijani kodwa sokuyiwo amaphatha khona ahlukumeza kanaye akhuluma kanama akhulumana kabi abekane kabi nje esihlangaleleni emphakathini why kungokwinto kungakhishwa leyona le iparty ekhona ngoba yiyo vele ehlukumeza abantu ayile nto eyenziwe MTC iyabungeka kakhulu
njani njani balandeli be studio 7 labasakazi be studio 7 ngithi ingani inkosi ingaligcina lonke ilenzele kahle ngibe sengisiya kubandla lemthwakazi ngisithi hayi siyalibona madoda silikhangele umsebenzi wenu liyawenza ende silikhangele qondisi uzimisele yenza lokho ozimisele khona uNkulunkulu ukukhethile ukubana okwenze ngoba ngiqiniso ngeqiniso bathandekayo ayisikho ukuthi thina MDC Alliance siyayichothoza akunjalo but eqinisweni eground lapha asibaboni imthwakazi yasebenza bayabotshwa abantu bakomthwakazi bemela abantu bakomthwakazi ibe sengisiya kulowo babo othe umqondisi uyabandlulula abantu umqondisi akabandlulile bantu ungcono baba lo yena uyabona ukuthi umqondisi uyabandlulula abantu kodwa yena akaboni ukuthi thina siyabandlululwa izwe lingaquma phakathi uma sifuna ukubana liqume phakathi ngokusukuma kwethu sihambe siyevuta loba ubaba uJoshua Nkomo wayengakhethi abantu siyakwazi wayengakhethi sibili ngeqiniso kodwa laye wayengakhethwanga kodwa ucinene kwagcina kwenzakaleni kuye iqiniso lihla silibekene kube sobala ihlobo zenkosi mina vele ubandlululo ndibonile kusukusela ku-MDCT bengingumlandeli we-MDC mina ngilubonile ubandlululo MDC Alliance ngilubonile ubandlululo
Salibonani balaleli be-Studio 7 lani baphathi bohlelwa ojonga lobo-Ezra namhlanje ngingaphansi kwelanga kulele elimelane namatitsha ngilusizi kakhulu matitsha ngikhala ngani matitsha ngidabukile ngani matitsha ngizwela ubuhlungu matitsha ngokuhluphekela ukwenzayo ngesikhathi sempi abanye benu babulawa livulwela ukuthi sifunde lalo wayephethwe lowo mbhobho wayefundiswe yini kodwa walihlamukela nanamhlanje ilizwe selithethwe selihlanukele njalo sokuthiwa lingabathengisi ngenxa yokuthi lifunelani imali liphunga uchathazwa nje ngilani madoda omkhuleko wenu uzafezwa kwelinye ilanga lami siliqembu lapha egoli elincedisa utitsha ekhaya esigabeni sakithi okwamanje sesiyakhe i-cottage sayiqeda sesingena kwesibili kuyukuzwelana lani matitsha angazi ukuthi Ezra ngingaxhumana lawe njani lathi usibeke emsakazweni siyakhankaswa ebantwini abangaba losizo besincedise sakhelo otitsha wethu abalala ezilugwini zobothekwane kodwa bengababalisi singinjenje kuyibo kambe abantwabethu bazafundana angazi Ezra ngingaxhumana lawe njani inamba yami yiyo le ngisejohannesburg 0792307539
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 0021 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe athuthukileyo akumanyano we-G7 avumelene izolo ukuthi kumele adingele eAfghanistan imali yokuvuselela lelo lizwe. Kubike umsakazo we-Voice of America. umsakazo munye uthi njalo iofisi ye United Nations ebona ngendaba zeziphepheli isisole kakhulu indlela iziphepheli eziphathwa ngayo kwele Libya. Lisolo iza ngemva kokubulawa kweziphepheli ezinhlanu ngamapholisa akulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi liqhubeka lisehla inani lezizalwane zeMelika ezithi uMongameli Joe Biden uqhuba kuhle umsebenzi. Umsakazo weVoice of America uthi uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezithiyeneyo ngeviki edluleyo lukhomba ukuthi isilinganiso sokungamachumi posi amahlanu ekhulwini 49.2% sithi uBiden uyehluleka umsebenzi. Abantu abayisilinganiso se 44.5% yibo abathi uBiden uqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Isikhulumeli sikahulumende kaBiden unkosikazi Jen Psaki utshele intatheliziindaba ukuthi udaba lomkhuhlane we-COVID-19 yilo olulomthelela omubi olwenza abanye bangavumelani loBiden. Siqoxelo hlaziya izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukuyehla kwama ratings okwakathesi is the mood in which people are feeling ngokuhanjiswa okwenza izinto zeAfghanistan. So mbona ngathiwa kule retribution ngoba abantu babezondile ukuthi umongameli welizwe waphonga ukukhipha abantu okungena plan. Okunye okwenzakalayo is around the world sibona ukuthi the United States here the global leader in a lot of economic, social, trade, lama facets amaningi. So okwenzakala kwama world affairs le current affairs will affect lawo ingqondo zabantu ukuthi bavote on how the president is doing. So kathesi sibona i United States le France azingenelani over the nuclear sub deal. Abayenza le Australia singakhangela futhi I Black Lives Matter layo izondile ngendaba zokuthi the police bill ayipasanga but the Asian bill passed within a month. Singahamba futhi kuma changes ayedingwa ngama progressive within the Democratic Party. Sibona labo bezondile bejika besithi I bill leli kumele lipaswe on Democratic fundamentals, and then sibone the other half of the Democratic Party ngantwa bulo donzelana ukuthi labo bathi kumele ba lower the final number njengo Senator Manchin lo Senator Sinema abe Arizona le West Virginia abahamba in cahoots lama Republicans. So sibone ukuthi izinto zonke lezi they are counting to the numbers of dissatisfaction as abantu beAmelika.
Abanye bathi nxa uBiden lama Democrats bengasabambanga saqina balakho ukunqotshwa kukhetho lwama midterms ngomnyaka ozayo. Ubona izala nkomoni khonapho.
Siyakwazi ukuthi things may change within a day. I-infrastructure bill laying a baswa, everything else changes. The mood in the country changes. So, ukuthi ama-Republicans as a winner or as a ngoba November 2022 is still a long way to go. Ngoba, okwakathesi, kumele sibone ukuthi i-bill leli abafuna ukulipasa lona for Build Back America, le 3.5 trillion, izapasa yini. Ngoba umongameli welizwe uBiden wathi yena, whether it's 6 hours, 6 minutes, 6 months, they are going to get it done.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela eseOhio konapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 izolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Mnangagwa kumele atshiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Ingcweti kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathi ngalutho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.